lezincwethi zithi lanxa kunjalo uZulu makangesabi kuyahlatshwa ijekiseni eye-COVID-19 vaccine ngoba kuqakathekile ukuzivikela. Lokho kuza ngesikhathi kulabanengi abalokhe bemadolo nzima ukuyahlatshwa ijekiseni leyi. Incwethi lezi zithi amanye amajekiseni anje ngokuvikela indingindi, yellow fever leminye imikhuhlane, imithi yakhona iyazakala ukuba ihlala kwesikhathi esinganani emzimbeni, kodwa lo owe-COVID-19 azikabi lolwazi ngawo. Uprofesa Elopi Nimele Swanda, umqondisi wenkampani ye-Gamma Laboratories, eyinye yalezincwethi, ulandisa kabanzi ngalokho.
Ayisikho okwe-expiry, lokho ikuthi i-duration of immunity, singathi ngesikhi i-duration of immunity, iyo esingakayazisi ngenxa yokuthi i-vaccine le i-vaccine entsha. Siyawazi amanye ama-vaccine enjengawe hepatitis ukuthi ungavela uyihlatshwe ingxenye yeminyaka impilo yonke awusayiphindwa. O-yellow fever 10 years awusayiphindwa. Amanye adinga ukuphindwa njengawe flu adinga ukuphindwa iminyaka leminyaka. Lesi sayifunda kasikakwazi ukuthi isebenza okwesikhathi esinganani.
Loba kunjalo uSibanda uthi kungcono ukuthi abantu bahlatshwe ukuzivikela kulokuyekela.
Kodwa nxa umuntu esehlatshiwe i-vaccine kasikakwazi ukuthi isebenza kweminyaka emingakhi ngenxa yokuthi i-vaccine entsha. Esikwaziyo okwakathesi kulaba abaqalisayo ukuvaccinate, lokho besithi abantu bonke balama-antibodies aphezulu. Siya kulandela khona ukuthi sazi ukuthi aphela nini. Kodwa sicabanga ukuthi angathatha umnyaka kumbe iminyaka emibili ulokhu ingapheli i-vaccine leyo emzimbeni, ukusebenza kwayo kungapheli.
Okhokhela kunhlelo zokumelana le-COVID-19 esebenzela uhlangothi lwabehofisi kamongameli uDr. Agnes Mahomva utshele uZulu kunsukwana isanda kwedlula ukuba ingcwethi kwezempilakahle zilokhe ziphakathi kokudingisisa ulwazi olwanelayo ngalo mkhuhlane we-COVID-19 kanye lemithi esetshenziswayo.
In the meantime, we must get vaccinated. With available and approved vaccines, any form of protection is very important. It is an additional preventative measure, as I've mentioned before.
Kumele sihlatshwe lawa majekiseni okwamanje ngalawa majekiseni akhona njalo angavumelekileyo. Yiloba yiphi indlela yokuzivikela iqakathekile kakhulu, iba ngengezelela kulezo ezikhona zokuzivikela.
Kodwa enye ingcwethi ecubungula ngezombusazwe lenhlala kahle kaZulu, umnumzana Jenesani Ntungagwa, uthi lusaselulutshwana ulwazi kuZulu, okuyikho sekubangela ukuba abanye bathandabuze ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Indaba ye-vaccine le kayiqondakalanga. Ekuqaleni, iningi labantu khanya bayesaba. Ukubona kwami akuzange ngufakwe ulwazi oluningi ukuthi masihlatshwa leyo vaccine kuyiwa kabi. Okwesibili, ama-vaccine la selungiswe emazweni amaningi, kule vaccine e-Russia, kule China, kule angaphikabi. Kusho ukuthi akula vaccine esingathi yiyo kumele ngesikhiwa esingathi yi-standard, elo hlobo oluzangena wonke muntu zonke ndawo.
Enye njalo ingcwethi kwezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano uDokotela Henry Matsurira uthi kungcono ukuzivikela isikhathi sasekhona kulokukhala kusasa.
The greatest danger we have if people don't take up the vaccine soon, I think, is that our population will remain unprotected. I would rather take my chances with the vaccine rather than remain unvaccinated. Yes, this is uncharted waters and nobody can say for sure what is going to happen, but we have some degree of confidence that the vaccines that have been made are of good enough quality and the technologies that have been used are tried and tested and the vaccine will in fact protect the people.
Ingozi enkulu engiyibonayo mina engaba khona nxa abantu bengasahlatshwa ngaleli jekiseni khona manje ikuba uZulu uyabe engavikelekanga. Kungangcono ngilihlatshwe lelo jekiseni mina kulokuhlala ngingavikelekanga. Yebo, lolu ludaba olutsha akekho ongasho ukuba kuyini okungenzakala, kodwa sokulokulithembanyana okuthize ukuthi leyo mithi ingasebenza ngokwisibanga esiphezulu.
Abogatsha lwezempila kahle babika ukuba abafika phose inkulungwane eziyisithupha 5701 beye bayahlatshwa ijekiseni lokuzivikela okwakuqala ekutshoneni kwelanga layizolo, asebephinda kumbe ukuhlatshwa ijekiseni lesibili i-second dose sebezinkulungwane ezedlula kancane amachumi amabili 21,603 ngemva kokuba abafika phose amakhulu amathathu 278 beye bayahlatshwa ekutshoneni kwelanga layizolo ngensonto mhlaka 4 Mabasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.